izulu lakho nasibili leli lanothi nxa likuthole uphandle kumbe udrive hayi impilo yakho ibisekudenja kakhulu.
Siyabona ukuthi-ke kukhanya ngani kulabantu abafika amathumi amane 40 khonapho-ke ababulele izulu leli endaweni zenezo ze-New York ne-New Jersey. So singathi-ke abantu kusizwa kuthiwa bafisa ukuncedwa, bafisa ukuncedwa ngani ngokuzwa kwakho khonapho?
Yeah, I think ngenxa yokuthi kusiba lezulu elinje eliflada izindlu, into yokuqala efunakalayo shelter. Kusiba ku-shelter then ama-long term kumbe ama-immediate needs, ukudla, you know, lento ezinjalo njalo. So esikhathi abantu laba vele ngoba ama-basement abaningi nxa sefladile indlu yakho ayisahlaleki. So somele umelele ukuthi izulu iqale lehle mbijana lamanzi ehle ukuthi ku-vacuume wona ama-basement lawa izindlu zi-dry. But into eqathekile yokuqala vele yi-shelter, then after shelter kuzafunakala into ezinjengokudla lokuninginingi.
Ye, so ungabatshela usithini abantu ngakhonokho-ke isehlakalo lesi?
No, ikwenzwa kaNkulunkulu. Into enje manje besixoxa nje vele ukuthi mina konke embazi ukuthi ngo-Aida vele hhayi omama kuthiwa ngo-Aida vele babe anthiwa balolaka. So ngibona nganikho kwenzakaleyo, ikwenza kaNkulunkulu. Kula nto esingakwenza oqatshileyo ukuthi nxa ukwazi ukuthi indlu yakho i-flooded ungathathi ama-chances ama ukuhlala kiyo ngoba kungenzeka ukuthi iwe. So hayi nxa kule ndlu yakho i-flooded zama umzamo wokudinga i-alternative you know shelter for now. Lokhu kwenzwa kaNkulunkulu, akulati esingalwenza, kodwa hayi i-government yalapha ngiyazi ukuthi izanceda.